Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 25 kuNcwabakazi 2021 igama ngontungameli inkomo nanzi ezihamba phambili. Uhulumende usengeze isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwe-lockdown level 4 ngamanye njalo amaviki amabili. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi imali engange $1 billion ephiwe uhulumende inhlanganiso ye-IMF kumele isetshenziswe kunhlelo zokuthuthukisa uZulu. Udaba lokuntshontshwa kwezifuyo ePlumtree luyaphambili. Sixoxa lomunye ontshontshelwe inkomo ezedlula itshumi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usengeze isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwe-lockdown level 4 ngamanye njalo amaviki amabili. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko uNkosazana Monica Mutswangwa wazise izolo ntambama ukuthi bathethe leli nyathelo ngoba umkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka. Izolo kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 27 ngalumkhuhlane. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amathathu 319 belawo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane izolo njalo bafika inkulungwane ezingamatshumi phose amane 37,016. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezingamatshumi amabili 23,397. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 2,382,359. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 1,506,445. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi imali efika ku $1 billion ephiwe uhulumende weZimbabwe inhlanganiso ye-International Monetary Fund kumele iphathwe kuhle njalo isetshenziswe kunhlelo zokuvuselela umnotho lokuthuthukisa impilo kaZulu. Imali le ingene ku-akhawunti yeZimbabwe ngomvulo. Iphiwa amazwe omhlaba phansi kohlelo lwe-special drawing rights. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthembise ukuthi izasetshenziswa kunhlelo zentuthuko. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU uMnumzana Japhet Moyo.
Kunengike esikukhangelele ukuthi imali nxa isitholakile ngalindlela kugcwalisiswe ke lokho. Sibona ezikolo, infrastructure, singathi nje ezikolo nje okusetshenziswayo ezikolo ukuze phela abafundi betholeke imfundo ethethuthu. Kungaba ukutholakala ke indawo zokufundela, kungaba izimali ke ezingakhangela okusetshenziswayo ukuthi ke abafundi bafundi, bese sikhangela ke lesi esikusebenzisa singathi infrastructure ngoba imigwaqo kungaba ngama dipa, kungaba ngama damu, izinto ezithize ke esingazisebenzisa nje njengelizwe ukuze phela sithuthukise ezomnotho. Sikhangele njalo ukuthi silabayanga singabathuthukisa njani. Sikhangele indaba yomsebenzi, amakampani athize ayadinga imali ukuze phela beqhelise amakampani abo beqhatshe abantu bebemanengi. Amabhenki angathola yini imali ukuze phela kwanise ukuyabela kumbe ukukweleta nge-interest ephansi. Konke lokhu ke yikho esikukhangeleyo ukuthi imali nxa itholakele kube imali engasetshenziswa ke ikhuphukise ezomnotho. Yikho esikukhangeleleyo.
Kulezi mali sikahulumende esezinyamalala phambilini kungazakali ukuthi zitshonephi, kuyini elingawuxwayisa?
Zinengike imali ke esezitshabalele phambilini. Kusaswela lo mkhondo ukuthi ziye kuphi. Sibone ama diamond ke ekade silawo eMtare bethi ke kulama billion ke angabonakaliyo. Sabona njalo sezwa njalo ke u-auditor general sitshela ngokuthi ke kule mali ezithize ke ezingajeniseli ukuthi zabhadala bani kumbe zabhadala esingathi ama izinto ezingazange zilethwe kuhulumende kungaba ikuthenga ama generator kabuyanga kumbe ezomagetsi ezithengiweyo azibuyanga, kwathengwa lokhu lalokhuyana akuthengiwe kodwa akubuyanga, akazange uhulumende akwamukele imali nje eyakhitshwa yabhadala abantu abangazakaliyo okwamanje ukuthi amakhampani abo lawa bantu ngobani. Lamakhampani abanye izikhulu ezithi khona aziwazi amagama amakhampani lawo kodwa zikwabhadala izimali. Inkinga ke ebakhona, so ingaba imali esizayibala emaphepheni njengoba sikhuluma ngayo kwamanje, kube yikucina kwayo kuyizwa ngayo leyo mali. Inkinga ke esilayo kubanzima ke kuhulumende esilayo ukuthi abantu bethi kungenziwani, ngokuthi bajwayele phela ukuzenzela intando yabo, bajwayele ke ukutshontsha.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele weZCTU. Ibandla leMDC Alliance lithi liyathokoza ngenhlonipho ephiwe umkhokeli walo umnumzana Nelson Chamisa ngumongameli weZambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema emkhosini wokugcotshwa kwakhe izolo. UChamisa lomsekeli wakhe umnumzana Tendai Biti ngabanye bababizelwe enkundleni lapho bekukhuluma khona umongameli Hichilema ukuthi ababingelele mathupha. Bebenxuswe kulomkhosi ndawonye labakhokeli bamanye amazwe okungavamanga kuzwekazi le-Afrika. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Siyabonga abantu beZambia abanxuse umongameli weMDC Alliance ubaba uChamisa ukuthi laye ebe khona uma kugcotshwa uPresident omutsha. Lokhu ngabe kuchoni ebantwini, ngoba abaningi bacubungula imicabango yabo layo asiyisoli, kodwa thina beibandla leMDC Alliance sithi umhlahlandlela okhombisa ukuthi abantu abaphikisanayo ezambangazi ayisibo zitha, baphikisana ngengqondo, hatshi ukuthi omunye seyisitha somunye. Yikho ke siyabonga ukuthi uHH uPresident weZambia uzama ukufundisa iSADC ukuthi kube lokuthula, njalo ezama ukutshengisa abantu ukuthi ubukhosi ngamazolo akuthandi ukuthi abantu abahlala ndawonye babulalane njengesikhathi sekurawundi njengesikhathi sika 2000 lapho abantu ababeganyulwa khona. Lokho kusitshengisa ukuthi abantu bafanele basebenze kahle, njalo ngakithi ngapha ku-MTC Alliance kusipha umfutho omkhulu ukuthi ubaba uChamisa uhambe wayafunda lokhu kuza kwenza ukuthi la ehlala elungisele ukuba ngupresident ozenzileyo ongala dlami uma sesibusa.
Baningi asebethe ukunqoba kukamongameli weZambia, ayisikho ukunqoba kwebandla le-MTC Alliance. Kuza liphathisa ngani lokho?
Kusipha umfutho ukuthi sonke siyeregister omncinyani lomdala kufanane. Kupha umfutho amabutho eZimbabwe lamapholisa lama-CIO ukuthi bona ngabantu abaqhatshwe ngamaZimbabweans, hayi political party. Kutsho ukuthi ama-institutions labo abasebenzela uhulumende bafanele ukuthi baziphathe ngobunono besazi ukuthi bona basebenzela isizwe hathi i-political party thize. Sibona ngani kuzafundisa mhlophe amasosha eZimbabwe lamapholisa eZimbabwe, singathi jikelele wonke umuntu okuthiwa i-public servant noma i-civil servant ukuthi esebenzele isizwe hathi i-political ethile, ngoba i-political ethile iyaphuma njengamazolo ekuseni ayabe engasekho. Umhlahlandlela lo owenziwe ngu-president elect weZambia u-HH uzathelela amanye ama-president ukuthi labo benze ngcono, njalo kuzasipha thina abaku-opposition ukuthi sikhankase sesilomchukuchu ukuthi lathi isikhathi singafika sithi bayethe.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda, ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Udubo lokuntshontshwa kwezifuyo ePlumtree luya phambili. Kunsukwana ezedluleyo umfuyi odumileyo eBambazi umnumzana Chebukani Ndleya utshontshelwe inkomo ezilitshumi lanye ngabasolwa abahlala eTsholotsho ababotshwe ngamapolisa bamiswa emthethwandaba. Sixoxelaye uNdleya.
Lapha ngithanda ukudlulisa ukutshontshelwa kwami inkomo nabantu beTsholotsho u-Omen Inkomo Skente no-Benardi Sbanda Nemane. Engathanda ukukutsho ukutshontshwa kwenkomo zami kungishiye ngibuhlungu kakhulu, ngizibuza ukuthi ikudelelwa bani lokhu okukuthathelwa impahla yempilo yami. Ukutshontshwa kwenkomo zami kungishiye ngiyazi ukuthi ngingazitshela ukuthini, ngokunjalo ngibuhlungu angeze ngaba mude ngoba abantu sebekuzwile ukuthi kule nkomo ezatshontshwayo ziyi-11 sesiye sathola 10 amathokazi ayi-5 nenkabi eziyi-5 ngemva kokulunya indlebe nalaba ababethe ukuzibona. So ngokunjalo ngiyabonga umphakathi owathi ukubona ukuthi linto kayihambi waba nokusazisa masinya sazama ukuphuthuma.
Ukutshontshwa kwezifuyo lokhu ungathi kubhahe kanganani khona ngapho ePlumtree?
Ukutshontshwa kwenkomo endaweni yakithi sekuyinhlale yenza kunokudelela sekukhona. Izibaya sezivaliwe kungasesami sodwa, umphakathi wonke engathi ukusayidini le Bulilima West. Kakhulu babuya labafana besithi balanda inkomo zeBotswana, ngingazi ukuthi lezo nkomo zeBotswana zona uhulumende sewavumela yini ukuthi ezeBotswana zithathwa nje zisiyathengiswa koBulawayo. Zingena njani inkomo koBulawayo zingezeBotswana zilama brand mark? Lokwana kusithiya zilombuzo kwabezomthetho. So ngokusho kwami ngani kule mpi phakathi kwabantu beTsholotsho leplumtree laBotswana, ngoba mabetshayise eBotswana bengazitholi sebethathe zethu.
Abetheswa icala lokuntshontsha inkomo zakho laba bazaphindela nini emthethwandaba?
bazabuyela mhla ka 9 September ukunikezwa komuntu osenabanye bakhe abaphandle enikezwe ibail kungishiye kanye lomphakathi sishakeqile singazi ukuthi makunje umthetho wona uyabubone kanjani ngoba ukuhlanganela komuntu osebotshiwe osebhalelwe idokethi lomuntu ongakabhalelwe idokethi osadingwa mbona ngani kuyadisturba ingalo yomthetho singazike isicelo sami besiyikuthi makuyenzeka umthetho kawudlala indima yayo ngendlela e-transparent engela favor ngokuba makungayenzeka ama-favors esiyabonayo nala esenzeka kudala ukuthi umphakathi uzithathele umthetho ufake ezandleni zawo.
Umnumzana Chebukani Nleya ungumfuyi wenkomo ebhambazi ePlumtree. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leNews Day lithi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Saramba uphindile njalo wathuka umongameli weZambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema izolo esithi ungumthengisi. UCharamba wethule amazwi la ngemva kokubona umfanekiso kaHichilema elomnumzana Nelson Chamisa emkhosini wokucotshwa kwakhe. Iphephandaba leChronicle lithi ubusela sobubhahile endaweni ezihlala izinothi kobulawayo. Iphephandaba leHeraldi lona lithi iqembu leDynamos selilobele uhulumende incwadi licela ukuthi ampe umdlali walo owake wandla uBhedu uGeorge Shaya inhlonipho yeqhawe lesizwe kulandela ukubhubha kwakhe izolo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Awusanibonani sanibonani ku studio 7 okhuluma ngoJ Moyo. Kulamazwi akhulume nguCharamba. Sisazivuza ngokuthi le into ayikhulumayo maye sithi iMDC ingeki wine utshengisa ukuthi vele bahlala beRoba. Utshengisa ukuthi bahlala beRoba kuZANPF. Kumele amazwi akhe lawa siwananzelele. Madayiza afunda phansi bantu beZimbabwe. Siyohlupheka iminyaka eminingi kakhulu ngabantu labo. Into le abayikhulumayo yisotsi abasenzayo kuZANPF. Wayethi iMDC ngeke iwine, izini winile vele bengeke bevume ukuthi ibuse. Amazwi lawa sibuhlungu ngento ayikhulumile and into le kumele siyinanzelele.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu ukuthola umsakazo okwazi ukuthi usakaze ungathathi inhlangothi, lokho siyakubonga kakhulu. Kodwa bese ngisuka lo mbuzo nje ukuthi singapha eSouth Africa sikhala kakhulu ngendaba yamapassport. Izolo ngike ngezwa liyithinta kancane ezindabeni zayizolo, kodwa ngase ngisala ngingayitholanga impendulo ngoba anitholanga ukuthi like lathinta wona umnyango okahulumeni waseZimbabwe ngalo ukuthi bathini ngendaba yepassport ngoba iyahlukumeza kakhulu. Kuthola ukuthi amafomu ngapha bawathatha abantu ngenye imali, bafike ngale futhi ukuthi bakhiphe enye futhi imali eningi leyo mali abantu abaningi abangakwazi ukuyithola. So ukuthi ngizihulumeni ngale ithingi indaba yepassport bayayilungisa ngokwehlisa ipassport ume vele yona ipassport kahle kahle ayikho, ngoba ngapho ungathola ukuthi noma kunini kungathiwa ama-permits asekhona kodwa umuntu kalayo indlela yepassport. So besicela ukuthi kele sithintele umnyango ohulumeni ngale ukuthi kuhamba kanjani ngendaba yepassport. Hayi, siyabonga kakhulu okhulumayo nguThembela Msidumo lapha ngiseJohannesburg lapha.
Salibonani basakazi beStudio 7 kunye labalaleli beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Siyakholisa izindaba zeStudio 7, indaba ezinhle, indaba ezimnandi ezingaphungulwa ngezikhishwa njengoba ziyizo zona. Thanda uPaula ngodaba lolo kuthiwa uMnangagwa wehlangana lezinduna kukhulunyiswana ngendaba yegugu rawundi. Uhlangana kwakhe lezinduna wayezohlangana labangani bakhe, wayezohlangana labangani bakhe ngoba izinduna sezalungiswa ukuba zibe ngezephathi kukati induna kumele zimele abantu zingathathi uhlangothi. Emakhaya uyathola induna yizo ezikhambeni ila iZANU-PF yize zethusela abantu esigabeni ngenxa ukuthi zinkokheli, induna zilaleleka zizwakale. Akula santo izintune zayikhuluma indaba yegugurawundi indaba yegugurawundi kumele ukukhulunywe kuzoganazisine zizimele hatshi abangani bakahulumente abantu abazakhuluma bakhululeke akhululeke uphume esizweni zabo ye bese ngibuya kuba balwana othi yena umehluko phakathi kweZimbabwe leZambia yikuthi iZambia i-Liberation Party kudala yadliwa eZambia yiumehluko weZimbabwe leZambia kukati eZimbabwe lakho iZambia kudala yadliwa i-Opposition Party yalukuphuma umgalo kudala wadliwa nguTsvangirai walukuphuma seyafeya walukuphuma wajena ukhetho waluphindwe abantu benyanya ngoba abantu babekwazi abakuvoteleyo ukuthi uTsvangirai winile wathi yena uzavota kuphela wagijima eseyedwa irirun umnyaka lwana likhumbule khona lokho hayi zanu bakithi hayi thwalisenzima abantu ekhaya thwalisenzima abantu etsholotsho imadalinja khuluma ngisegoli
Sanibonani balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 le ndoda ekhulumayo ngelupane ejabhiwa ekana why umnankagwa engaqalanga wezwa wathatha uvo lwabantu egijimela ezinduneni ngoba ezinye izinduna vele zidla naye hayi zonke ezinye izinduna zidla naye vele sezifunziwe why engizange wezwa abantu ukuthi bona abantu bathini ngaleyo ndaba evele eyikha phezulu egijimela ezinduneni ngendaba yegugrawund angithi abantu abahlukumeze kungabantu abahlukumezekayo so why should ukuthi yena egijime ekhuluma nezinduna engaqalanga wezwa wangena emphakathini wezwa umphakathi ukuthi wona umphakathi uthini umphakathi ukhala ngani ngoba abantu kwamanje lonke besafuna iy'mpendulo kuselokhu kunemibuzo elonke ikhona imibuzo yakhona elonke ingaphendulekelekanga ngendaba yayo le ground sekutheni namhlanje umnankakho sekagijimela ezintuneni engaqalanga wangena emphakathini wezwa ukuthi umphakathi uthini ngendaba ye-ground siyazi phela ukuthi abanye abasiphethe lapho ezinduneni vele kukhona vele abangafunzwa ukuthi indaba yakhona bayiphathe kanjani kodwa kumphakathi ophansi angeke umnankagwa ize abafuze ukuthi indaba yokugrawundi ibaphethe kanjani bazokhuluma lokhu okusezinhliziyweni zabo lokhu okusemqondweni yabo hayi indaba yokufuzwa
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amaswe eSomalia selivule izikolo lanxa nje ingozi yomkhuhlane we-COVID-19 iloke ibhahile ngokubika komsakazo we-Voice of America i-AFP yona ithi owake waba ngumongameli weLechad umnumzana Hissein Habre ubulawe yi-COVID-19 izolo ubesele minyaka yokuzalwa engu-79 uHabre ubepika kweleSenegal ngemva kokutholakala elamacala okubulala singene kudaba lweMelika umongameli Joe Biden uthi kusiyafika mhlaka 31 kulinyanga amabutho eMelika azabe seqedile ukuhlenga izizalwane zalelo lizwe kanye leze-Afghanistan ezigcwele egcekeni lendizamtshina yeKabul zimelele ukugada ziphume kwele-Afghanistan lesi yisikhathi uBiden ayevele esibekile kodwa abanye bathi kumele asengeze ngoba iMelika ilakho ukwehluleka ukuhlenga izizalwane zayo zonke ngalolo suku ekhuluma izolo ngemva komhlangano awenze labakhokheli bamazwe akumanyana we G7 ngodaba lolu. UBiden uthe nxa lolo suku lungafika belokhu bengakaqedi bazabona okokwenza, lanxa nje iqembu leTaliban lisithi iMelika kumele ibisiphume yaphela eAfghanistan ngalelo langa. UBiden uthe kusukela mhlaka 14 kulinyanga amabutho eMelika asehlenge abantu abafika pho sekunkulungwane ezilikhulu i-70,000. Iqembu leTaliban libikwa selivimba abantu beAfghanistan abaphiwe ubuphepheli yiMelika ukuthi baphume. Iningi lisola uBiden ngendlela aluphethe ngayo lolu daba, kodwa abanye bayamvikela. Sixoxe locubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Udaba lweAfghanistan lolu kumele abantu balukhangele ngendlela eziningi. Okokuqala ukuthi kuyini okubangele elemelika lizithole vele selikusimo esinjengasona esukuthi selifuna ukuphuma. Akukhulunywanga ekuqaleni ngoma ukuthi eqinisweni umnyaka ophelileyo uPresident wami weMelika kusese nguDonald Trump wangena kusivumelane lamaTaliban la ukuthi ngasona lesi sikhathi sezikuso elemelika lizabe selisuka eAfghanistan selilungiselela ukuthi amasosha abo nabantu babo babuyele elizweni labo. Bese kusithi amaTaliban ababe kuvumelene akukhulunywa ukuthi kwakuvunyelweneni, kodwa siyakwazi singakulibali ukuthi lo onguyokhokhela amaTaliban manje wakhuluma waze wathola lethuba lokukhuluma lo Donald Trump efonini ngasese bekhuluma ngale indaba, into engakhulunywayo leyi, kodwa yikho lapho kule ndaba khona. Abazisilungu bathi the devil is in the detail, khonokho abakukhulumayo ukuthi kwakhulunywani yikho lapho kule ndaba khona, yikho futhi uBiden akwaziyo, yikho umbone lokho egcizelele iqinisa esithi ufuna ukuthi kutshaya umhlaka 31 sebehambile. Kungenxa yokuthi kukhona kwaziyo nesivumelwane sabekwayo. Yebo kambe eqinisweni iminyaka engu-20 abayihlaliyo belaphana akukho lulu ukuthi baphonge ukuthi vumbu vumbu sebesukuma sebehamba bengani bengazilungiselelanga, ngoba ukhangathi bengazilungiselelanga ikho nje sokuthi evumbu vumbu basuka sebehamba. Okunye futhi babengalungiselelanga ukuthi amaTaliban azangena ngesikhathi singaka, babezitshela ukuthi azathatha isikhathi eside, khonokuyana ikho sokubangela ukuthi bazithole kusibanga esinjengasona esabakiso.
Umhlaka 31 engafika amabutho eMelika elokhu engakaqedi ukuhlenga abantu, singabona kusiba lokulwisana yini lamaTaliban kumbe sizabona kusiba lokukhulumisana?
Okokuqala ukukhulumisana kwaqala kudala, njengoba nanjilo nje ngaphambilini ukuthi uDonald Trump uze wathi ngokuya kwesikhathi sebenegotiate sebeqede ama negotiations akhe ukukhulumisana phakathi kwele America lamaTaliban, wazithola engumuntu osekhuluma efonini lalo oyinkokheli onguye okhokhela amaTaliban lamhlanje, wakhuluma la efonini. Kukhona abakukhulumayo njengoba ngikhulumile ngaphambilini, ukukhulumisana kukhona vele into abahlala beyenza la namhlanje. Lokhu kade kule meeting ebekhona udirector weintelligence ka Joe Biden ethunywe ngu Joe Biden ukuya negotiate la maTaliban, ikakhulu lo onguye umkhokheli wamaTaliban, ukuthi bavumelane ukuthi ba extend yini deadline, ukuthi kungayenza yini ukuthi ba extend deadline, ukuthi bakhulumene bafika kusibanga siphi. Sinjenje kasika kutshelwa kasika bikwazi njalo vele khona ukuthi babe khulumane sivumelana abasenzayo esa last year kubo February ukuthi kwavunyelwanani, akula umuntu ozabakwazi ukuthi ama details esivumelana le hayimi esithini. Kodwa kusalayo ukuthi siyakwazi ukuthi abantu laba bayakhulumisana, bazaqhubeka bekhulumisana, kodwa lanxa bekhulumisana asingakulibali ukuthi amaTaliban ngamaTaliban abathembakalanga, esikwaziyo futhi ukuthi badume ngodlame.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe. Kusenjalo uMongameli Biden ubonge ibandla lakhe lamademokrasi ngokupasisa uhlelo lwemali engena ku-$3.5 trillion ezasetshenziswa ekusunguleni imisebenzi lokuvuselela izakhiwo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usengeze isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwe-lockdown level 4 ngamanye njalo amaviki amabili. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi imali engange $1 billion ephiwe uhulumende inhlanganiso ye-IMF kumele isetshenziswe kunhlelo zokuthuthukisa uzulu. Udaba lokutshontshwa kwezifuyo ePlumtree luya phambili. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.